Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni ya Studio 7 ngolesine mhlaka 12 kumpando la 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano e-United Nations olubona ngezomvikela. Izakhamizi zewange zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangelwa ngezokwenjiwa kwamalahle abathi sokubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngesizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Abalimi abagoqela abeZimbabwe bathi ukuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia sekubadalele ubunzima ngoba intengo yempahla esetshenziswayo ekulimeni isiqonge kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngezomvikela olwe-Security Council. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly ozakwenzelwa eMelika kumaviki amabili alandelayo. Reuters ibika ukuthi umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uza kwenza isimemezelo phezu kwenyathelo leli namuhla. Ithi njalo elemelika lifuna amazwe amancane asezihlengeni lawo aphiwe isihlalo ku-Security Council. Kodwa lanxa kungaze kwenzeke lokhu, uThomas Greenfield uthi iMelika ayivumi ukuthi kuqheliswe inani lamazwe alamandla okuthatha izinqumo ezibalulekileyo ku-United Nations ama-veto powers. Abakhokheli be-Afrika abaningi abagoqela uMoyi uRobert Mugabe bahlezi begqugquzela ukuthi izwekazi leli liphiwe ilungelo lokuba lilunga le-UN Security Council futhi libe lama-veto powers. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungulezo mbusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Akekho ngokubona kwami umuntu wase-Afrika ongeke ajabulele ukuthi Afrika nayo ibe esithi singathi sihlalo kula amazwe ayiwo aphethe ukuthula emhlabeni ngathi ku-Security Council ye-United Nations. Into nje ehlelwe ikhuluma ngabantu abaningi ma ungakhangelisisa kusukela emva abakhokheli be-Afrika, labakhokheli base-Asia, abakhokheli basezihlengeni bahlezi beyikhuluma le nto kweminyaka eminingi ngokuthi ngabe i-Afrika layo elas leso sihlalo ibe namandla anjalo. Ngakho ke kuyinto njengathi ijabulelwa ngabantu abaningi, kodwa ngathi ukujabulela kwakho lokho nto kuya ngokuthi lowo muntu yena ujabulelani exactly. Ujabulela ukuthi i-Afrika iyakhululeka, ujabulela ukuthi i-Afrika layo iziwe emazweni amakhulu emhlabeni, umujabulela ukuthi leyo nto imphathise ezinhlelweni zakhe zokuba ngumuntu ophethe umbuso ngendlela engayisiyo. Yikho lapho kulomehluko khona.
I-Afrika lanxa ingaze iphiwe isihlalo ku-Security Council, nxa ingelawo amandla okuthatha izinqumo eziphoqayo ku-United Nations esingathi ngama-veto powers, ubona lokho kuyiphathisa yini?
I-United Nations isile minyaka eminingi yaqala, yasungula. Lezi zinto bezihlala zikhulunywa ngabantu abaningi asingathi ngama-analyst, ama-academic, izikhwicamfundo, laba-politician ase-Afrika ukuthi i-United Nations yenze lokho okuthiwa yikuguquka engathi ngama-reforms, la i-reform isiya phambili ukwenzela ukuthi ingafani lalokho ebeyikho khona embi incindezela kube lokuthi amanye amazwe ngananincindezelekile. Ihamba nje ngesiqubu somnenke. Umnenke ma wazi ukuthi uhamba kanjani, i-United Nations ihamba ngesiqubu somnenke. Ngakho-ke i-Afrika-ke ukuthi la ize ithole lawo ma veto powers mina kuzothatha isikhathe eside ngoba njengoba yasho ukuthi imelika ayuthakazileli lokho awumangalisi ngoba ukuthi yona United Nations izive ilokho ekho khona njalo ukuthi mawubhekisisa United Nations yona ngokwayo iphakathi kwemelika eminyakeni eminingi nengi le abantu abaningi behlala bekhala ngakho ukuthi hayi imelika ungani ibambe kakhulu United Nations ibambe kakhulu ngani yayicontrol ngakho ke akumangalisi ukuthi ingani yaphikisa ngani iyala ukuthi iAfrica ithwela amandla singathi ngama veto powers kodwa esingakujabulela ukuthi kuya kusiya phambili into yonke lokuqala lanxa nje kuyisiko ingathi kuyisiqubu somnenke kuyatshengisa kuyaveza ukuthi phambilini kuzojika kuzoguquka kusizofika isikhathi lapho umhlaba lawo ozojika khona amazwe aseAfrica lawo abelayo amandla.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubungulela zombusazwe ubexoxa ecingweni lantu ngameli inkomo weStudio 7 ekwelebhilitane. Idolobho leWange laziwa ngogama lahle amagetsi njalo izakhamizi zalindawo zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangela ngezokwenjiwa kwecoal abathi sekubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngezizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga kubika uNokuthaba Dlamini.
EWange sivise zihlahla izindlu ukudla emsika ezivandeni luthuli nje kuphela yimvama ukubona umkhathi ugubuzele njalo ongaziyo engathi liyezi lezulu kanti luthuli lwamalahle. Izakhamizi zeWange zithi uthuli lolu luqhamuka kuma HDM eZimbabwe Power Company kumankampani yamaChina kanye lemgwaqweni ehamba amagonyethi ethwele amalahle. Sixoxe lonkosikazi Rejoice Ndlovu hlala elwendulo othi loluthuli selubangele imikhuhlane eminingi.
Ungakhangela umkhuhlane wezibeletho wabomama sumningi kakhulu lapha eWange ngani ngoba amanzi uyathi ukhila amanzi akufake lapha nendithi unxa umuntu ongumama sugeza amanzi lawana vele ayabegcwele idust.
Unkosikazi Primrose Sibanda we-number 1 village uthi imgwaqo ifile uthulinki ezindlini.
Sihlala sifumula umphefumulo owe-dust suku zonke. Ngihlala eteni kwe-road. Ama-trucks, imoto ezincane, amabhasi adlula. Akula imoto eyamanzi elandelayo.
Sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Sithembi Nkosi Ndlovu omele inhlanganiso elilihlo likaZulu izimele yodwa eGreater Wange Residence Trust othi izigaba zothuli lolu zikabili eyomkhathi leyamanzi uthi abantwana bezikolo basengozini.
Abahlali bezPC ngale engagula bafisa ukuthi ngantu abangarelocate abakhutshwe lapha abahlala khona bayefakwa endaweni encane.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Thobekile Shoko okunhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance yena wathi abesifazane labantwana yibo abasengozini ngaloluthuli uthi abazama ukuphakamisa amakhanda bayabotshwa njalo lezincwadi zamapetition ngaloludaba kaziphendulwa.
Endlini sometimes amaya amabhakethi engelamzivalo yenza idust bavala omama labana babotshwa bahanjiswe epolisi bavulelwe amadokhethi and some stuff.
Sixoxisane njalo lo councillor weyingagula umnumzana Brian Chikumbo oveze ukuba inenge kalihlolwa umkhuhlane wofuba kubalela labasebenza emigodini yamalahlele uthi kuya kube lemizamo lakho nje qo eyokuba kuthelwe amanzi okuthambisa loluthuli kodwa isixazululo yokuba kuvulwe imigwaqo emitsha ibe khatshana labantu kanye lezimayini lazo zibe kude. Sixhumane njalo lomholi obona ngezehlakalo zesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ngalolu hlupho.
Ngathi uyagala kathi at least sekuyifluid esingena kakhulu kudekha river sekusiba ngcono ngoba sesazama ukuthi silungisise even le pollution alani ukuthi intuthu ziphongukuhamba phezulu emkhathini mahlayana sesukuzama ukuthi siku-addresse konke khonokho.
ngokutsho kwenhlanganiso ye-Community Working Group on Health. Ngomnyaka abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bayafa ngomkhuhlane wofuba kweleZimbabwe, ikakhulu abasebenzela emigodini. Inhlanganiso ye-East Central and Southern Africa Health Community isivezele ukuba uthuli lolu lubangela imikhuhlane yofuba efana le-pneumoconiosis, lufiphaza njalo amaphaphu. Abe-Community Working Group on Health bathi lokhu kungenqatshelwa nxa uhulumende engaqinisa umthetho wokwemba mahlayana nje. Ngimele iStudio 7 ngisewange ingagula ngenguNokuthaba Dlamini.
Abalimi bathi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sekubadalele ubunzima ngoba intengo yempahla esetshenziswa ekulimeni isiqonge kakhulu. Ungcwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Umthelela wempilo yomnotho weZimbabwe uvele sobala ngo-2022 kugwalo olwethulwe wezingatsha zomanyano weUnited Nations ezibalisa olwe World Food Programme, WFP, iFood and Agriculture Organization kanye neInternational Organization for Migration. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Impact of the Ukraine Crisis in Zimbabwe, inhlanganiso lezi zaveza ukuthi ukuqhamuka kwempilo kwabangela ukukhwela kwentengo yezinto ezifana lemvundiso yefertilizer, amafutha ezimota lokudla eZimbabwe lasemhlabeni jikelele, ngoba amazwe amaningi ethenga izinto lezi kwele Russia laseUkraine. Ugwalo lolu luthi intengo yefertilizer efana le-ammonium nitrate yakhwela isuka kuma-dollar aseMelika ngamachumi amahlanu lanhlanu, $55, yaya kuma-dollar phezu kwamachumi ayisithupha, $65, isaka le-50 kg. Isaka lomkhakha we-compound D lona lakhuphuka lisuka kumadola cishe angamachumi amane, $38, laya kumachumi amane lanhlanu, $45. Khathesi kwezinye indawo futhi kusiya ngohlonzi lwayo, enye imfundiso ibiza amadola angamachumi ayisikhombisa, $70, kusiya kwayisitshiyagalolunye, $90, ngokutsho kukamnumzana Clive Mnakandafa, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Commercial Farmers Union eMathebeleland North.
We've had to contend with the rising costs of our main.
Ukulima yikho ukuhlaselwe kakhulu yimpilo. Into zokulima zikhuphukile. Yathi sokwenze kukhuphula intengo yezilimo.
Umlimi umnumzana Winston Babbage laye utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngenxa yokudula kwefertilizer usesebenzisa ubulongwe ezilimeni zakhe.
That's dropping. Yes. His fertilizer here that's derived from a very good organic fertilizer.
Ubulongwe bukamalulwane buyimvundiso enhle kakhulu. Mina ngabona kungcono ngisebenzisa wona ngoba ifertilizer isidula.
Ngomnyaka iZimbabwe ithenga imvundiso yefertilizer yesilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini, 70%, emazweni agoqela eRussia, Ukraine, Mozambique, United Arab Emirates, Mauritius leSouth Africa. Ugatsha lomanyano weUnited Nations olukhangelane lokuqoqa amanani okuthengiselana phakathi kwamazwe omhlaba olwe-UN Comtrade luthi nyakenye eleZimbabwe lathenga ifertilizer ebiza izigidi phose ezingamachumi amabili, 19.62 million, e-Ukraine njalo lathenga ebiza 25.92 million, eRussia. Ombimbitho eRussia iphe iZimbabwe ifertilizer yamahhala engamathana zinkulungwane ezingamachumi aphezu kancane kwamabili, 23,000 metric tons, kanye lomumbo isilinganiso senkulungwane zamathana ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 tons. Kodwa ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Gift Mugano uthi isipho seRussia lesi yasiphathisanga ilizwe ngoba imvundiso le incane kakhulu.
The 25,000 donation is a drop in the ocean, because we need about 450,000 tons of fertilizer.
The donation is 25,000 tons, ngane kakhulu ngoba njengelizwe sifuna amathana angaba 450,000 ngomnyaka. Intengo yamafutha ezimota layo yakhwela eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngenxa yempi yeRussia leUkraine, ngoba ele Russia ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuthengiseni lawa mafutha. Enye njalo ingcweti kwezinotho umnumzana Victor Boroma uthi okudanisayo ukuthi lanxa izinto ezisetshenziswayo ekulimeni eziningi zikhwelile ngenxa yempilo, intengo yezilimo ilokhu iphansi kakhulu eZimbabwe osokudale ukuthi abalimi abaningi balime igwayi lona elilenzuzo ephezulu nxa uqathaniswa lomumbu lengqoloyi.
Viability in agriculture is largely affected by the cost of the inputs that you use.
Intengo yama inputs okulima yo acho ukuvana kukhona okuphunayo kumbe akule. Intengo yokulima isiphezulu kodwa imali yokuthengisa kwezilimo lokhu iphansi.
Nyakenye iZimbabwe ithenge impahla egoqela imvundiso indizamtshina lengqoloyi kwele Russia ebiza izigidi ezingamakhulu phose amabili 172.3 million. Ngo-2022 yathenga impahla ebiza izigidi ezidlula kancane yamachumi amabili 23.4 million, kodwa yona yathengisela iRussia impahla ebiza isigidi esilengxenye kuphela 1.52 million, okuyinto esola zingcwethi kwezenotho zisithi ukuthengiselana phakathi kwamazwe omabili kumele kulingane ukuze iZimbabwe layo ithole inzuzo ezwayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNgcwele Dube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxo mpikiswano sihlaziya isimo somnotho elizweni kulandela ukuzitshaya isifuba kwahulumende esithi sewaletha intuthuko enengi selokhu wathatha intambo zombuso kwayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU-PF oke wamela iLupane East edalela ePhalamende, okhuluma ezimele endaweni lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu onguye umqalisi Ziba.
Iqiniso leli elaziwa and kusukele kuye uMgabe omunye umhlobo ngasezisho ukungasakhiphakese kwindlela amagarana lawo seqalisa futhi ukuthi thina sifuna ukuthi sihle ngoba kunamagarana kungathi zibhedle bangaka abantu abafayo ezide bangakomama abafayo bezithweke bebeleko eZimbabwe asikhulume ngendaba asikhulume nge-transport akulasimele esihambayo bangapha abantu abethu why abantu abethu bebaleka i-development kamnankagwa bakambe baye kwamanye amazwe akuna mali liyaze lithi lintshele ukuthi kathesi okuyividi yonale sithi yimali yena ihulumende ayifuni imali yayo xa ubhadala emahofisini ehulumende kathesi ufuza ukukhipha imali yamanye amazwe ibhadala i-schoolfees so ingaphi i-development sihleze ezindlini amasetha wakho kumnyama nkuluma zoko imikhuhlane isibambi ngephakathi kwelizwe ngoba akula mali.
Yebo mnumzana Dube, ungathi kule ntuthuko yini esilethwe ngurhulumente okho?
Ngananzelela into eyenziwe ngubaba uMnankosi eZimbabwe iyamangalisa ukuthi akathese emakhaya sekunama-irrigations amadamu ancedisa abantu kuluma kunjenjeke eLupane ngase-elinyiwe omnyama ubambi eLupane ungangikhangela isibhedlela esiyakhiwe eLupane ngenkalakatha yesibhedlela singeke sisukume siphele ngoba kasinamali esiyitholayo thina njengeZimbabwe kubo-IMF kubo-World Bank iZimbabwe ila ngemali eyikhanda phakathi kwelizwe layo. So yena ubaba uDlamini nephathi yabo ba-expect ukuthi kwenzakala ama-miracles elama-miracles angeke ayenze but i-effort eyenziwa ngubaba uMnankosi ungakhangela i-border post kusadistriting lapha malutshwana ama-border post and step by step siyafika lapho siyakhona ikosilezi ukuthi by 2030 wonke umuntu kumele ephila impilo engani. So yena ubaba uDlamini angikwazi ukuthi yena uhlala ngaphandle kwelizwe engaboni into eyenzakalayo.
Nanko umbuzo mnumzana Dlamini,
mina ngikhuluma nilapha eZimbabwe angaze ngiphume phandle ngisodinga umsebenzi. Into engiyikhulumayo ngikhuluma ngoba nabantwana, into engiyikhulumayo ngikhuluma ngoba ngihlala phakathi kwabantu, abantu beZimbabwe. Ushutho esilalo siyakunyamayo khathesi sengani iZimbabwe ithethwe izolo ngokufika kukamnankagwa kuba ngupresident. IZimbabwe ibe independent ngo-1980. Into engikhuluma ngazo lezi sezikhona, indadi zisebenza, imigwaqo ibimihle, abantu kade belima, amadamu akhuluma ngawo lezikolo lezilingana isibhedlele isinto ezincane yisithi isibhedlele esikhulu kathesi isibhedlele zathiwa ngamajika kudala. So kakezo unikele uti mtenki pindi ila kakuzada kukona indo zonji wii pindo eza zikuna za yanga uprezidi kakezo nyanga ikele uti na unkamba efuli ziporani nyaguzo indo enzo wakukota zitale ziporani ikukine zikile ne ziporani baba tuubi ayikinanga nga matamu kumba nga onana ayekona matamu ya ikukine ya ayekele na apiela matamu kakeza kusela luto kusela mani unizo kuna uti wenza luku wenza luku inti ludi zilikoni itarenya tudi zilikoni you name all these hospitals mama sakawana luto sikhalili michela tabani sikhalila ma professionals ati vile sao tukutela ababe kura na mamie seba abaleka shana nivyo bedro si choyo uza faga ni faga na asesi ya nkomo lato wasa kasacho wa utela asina luto akula ndoi wayo ili ispoje lezi zilupani uza faga ni faga umela michi spendi uma pendi lelugutu wena ufunu kutabisi banta lako awuzalanga na wena awulabantwana nawe abafina abantu ebulawa ukutakula mbaba dube chache lintelezi siria ukusela buko na kakati kuhulumeni banka kakata kamotwaya kenche nchimali za kuhulumeni lepuma denga na matwala hamba hamba kaya kenche nchimki evidence yonji ko kenche loko yona uuti uye saku kuzwagana kona kukutuna usuli akuna ndeshima nchwa hei yonja kone kukuli uwe wawa uye saka ukuti kunga velu sole kada kufalela
ungasikubela lingoko mnumzana tupi
nyabonga engakuthi kuba kudlala ukuthi esikhathini sonke kakhangeleni izinto ngamehlo wonke okuhle siyakubuka njalo kumele sincedisane ukuze sihambe siyephambikalwane zezimbabwe kumele sibambane kwenzela kuele izidizo zenotho lezi ezakhona lapha ezimbabwe ziphume nathi sithole imali ku-I m f world bank nathi sifambe sifane namanye amazwe kwenzela ukuthi i-development leyo ifuna ibe khona elizweni yabona
ungathini ngeminye imicijo ekhulunywe ngumnumzana Dlamini laphana
ngeke sifambe konke at the same time phakathi siyabona i-unit 7 and 8 ewayo ngoba thina nxa kungena amagesi lapha engikhona yabe ngibona ukuthi amagesi maybe kune-forty somewhere amanzi lawo sikhuluma ngamadamu amakhulu ayenza ama-regation ayikhona ukuthi sikhulume ngamadamu okunathisa inkomo hhayi sisonkile babudlamini kodwa
siyenezeeaii
nakithi
i-development ngiyabonga Dube but bengicabanga ukuthi mina kusongeza umuntu wezano engakhuluma naye shuwa ngiqabele ukubona ukuthi hhayi akukhuluma ngasikokwakhe and akulanto kungayakha but lethi mina ngibukile mna ngaba ngathi uyagedi isiborana wena kuyini okusolileyo sizwe.
Lo ngumnumzana John Zolani Dlamini umgcini sihlalo webandla lezaphu obexoxa endaweni lomnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla lezanu PF oyemela iluphane East edalele parlamente obekhuluma ezimele belo sithandekile emhlanga we Studio 7. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamathuma esikhombisa 67.1 million babukela ngolwesibili ingxoxompikiswano yabancintisa kukhetho lokudinga umongameli wemelika unkosikazi Kamala Harris webandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump owele-Republican Party. Ingxoxompikiswano le eyayilawulwa ngabezindaba abe-ABC News ngiyakuqala phakathi kwababili laba njalo ilakho ukuba ngeyokugcina kungakaqhutshwa ukhetho lolungo lwezi. Ingxoxompikiswano kamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula umongameli engakaphumi kulumncintiswano yona yabukelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 51.3 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Masimba Kuchera.
Ngibona njenganama-polls phuma kwawo aphuma esithi ye wona unkosazana Kamala Harris wenze kakuhle sibili uwehlula ubaba uDonald Trump. Nxa ngikhangele bengibona ukuthi ubaba uDonald Trump ezinye impendulo zakhe ubecaphukile kakhulu so umama uKamala Harris obezama sibili ukuthi acaphule ubaba uTrump uTrump ukuthi alahleke empendulweni ezinye esizibonileyo. So
libona njani indlela ababili laba abaphathe ngayo indaba eziqakathekileyo kakhulu kubavoti balapha eMelika ezigoqela udaba lwenotho udaba lwabo kuza kanye lodaba lwelombuso wentando kaZulu.
So uzabona ukuthi umama uNkosazana uKhumalo Harris ubezama sibili ukuthi anike abantu indlela ukuthi ubezenza njani nxa kuyukuthi engabuya engawina mhlaka 5 November. Kodwa ubaba uTrump ubekhumbuza abantu lokho akwenze esangumongameli welizwe. So ngokubona kwami ubaba uTrump ube zama ngazo zonke iy'ndlela ezokuthi akhumbuze abantu ukuthi uke wayenza njani kodwa ubengacaci.
Okuphuma kungxoxompikiswano kuqakatheke kangakanani kukhetho?
Kuqakathekile kakhulu nxa sikhangele ukuthi kulabantu khathesi abangakadecide ukuthi bazafotela ubani. Njalo sibona njengani abantu labo yibo engxenye abazincedisa umuntu ozawina nxa kuyukuthi bazamvotela. So iyabe ikhangelwe ngabantu abaningi i-debate lay, njalo ababengadecidanga ukuthi bazafotela ubani engxenye sebele mpikitsho ukuthi bazafotela bani.
Mnumzana Masimba Kuchera isizalwane seleZimbabwe esilandela ezombusazo elemelika ubexoxa le Studio 7 esebhilitane. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 linjani? Siyabonga indaba elisethukela zona malanga wonke. Thina singapha endaweni yasematupu kwamagalani. Inhlupho nje esihlangana lazo ukuswelakala kwamanzi lokudla lenkomo sezisifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ezikotwe lapha abantu lapha sebeqamulana ezikotwe lapha kunzima. Cela uhulumende angenele bakuthi thole even imgodi.
Siyabingelela siyabonga Studio 7. Sicela lesifiselele i-news esekuseni ukuthi sikwazi ukuphawula sibili ngoba lezi news zenzani ntambama isikhathi asikho ukuphawula umuntu oyedwa ngababili. Kanti kusemqoka ukuthi sihlaziwe ngendaba yendlela kithi ngoba impezu ubaba bahlupheke kakhulu wonke laba khona. So siyacela kakhulu.
Studio 7 basakazi abalungile ngomsebenzi eliwuthwalayo. Ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi amalithwana. Sesihlolisisile ithina njengamaZimbabweans. Sesikhangele sisile sabona ukubana abathengisi bonke akade bezitsho ukubana bafuna ukukhulula leli ilizwe bavelile sobala ukubana ngabathengisi. Bavelile sobala ukubana bemukele kuZANU-PF ngoba isikhali seZANU-PF ligolide sokuthenga abantu bonke abaphikisana leZANU-PF. Bonke babhadelwe iZANU-PF kodwa uSichamisa one uvezile ukubana akalweli izikhwama zakhe, akalweli imuli yakhe, akalweli inhlalakahle kuye kodwa uvela inhlalakahle yeZimbabwe. Ukwalile lokhu uChamisa uvelile ukubana liqhawe. Chamisa is a hero.
37 linjani basakazi abahle obafowethu Dube nabanye bakhe. Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazi weStudio 7 ofinyelela loba kukuphi apho ungafinyeleli khona. Amanye amagagasi amanye amaradiyo wona uyafika. Ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7. Sengathi iradiyo yeni leyi uNkulunkulu angayiphathisa ayiphe amandla ihlale injalo sikwazi ukulalela izindaba ezenzakala elizweni lakithi eleZimbabwe nakwezinye indawo. Ngilethulela isigqoko ekhanda olibingelelayo nolincomayo kuStudio 7 uSifiso Thobela lapha eKhesi emaphisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zonalezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esicubungula inhlelo ezamabhizimusi lezokuthuthukisa eziqhutshwa ngabesifazane beZimbabwe abakwamanye amazwe labasekhaya. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Elimelika lithi selisekela umbono ukuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngezomvikela olwe-Security Council. Izakhamizi zewange zithi zithwele nzima ngenxa yentuthu ebangelwa ikwenjiwa kwamatshe aligugu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.